Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u-3 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lethula amazwi enduduzo kumndeni kamuyi induna uZephania Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakwesigola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo.
Abantu ukukhuluma nabo nezindaba ikakhulu kulabo abanakantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangani kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala.
Bafana lalaba esingathi amawatchtower behamba labo besiya jumayela kumbeza becela information about umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi induna uZephania Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula kwesikhathi eside. USigola owemzingwane esigabeni seMathebeleland South ube le minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli le CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyakhala ndawonye lomndeni wakosigola.
Silusizi mahlabezulu, njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakosigola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola eteseleminyaka engu-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakusigola lapha esigodini kabathathe lo umthwalo njengowesizwe, ngoba ubaba uSigola ede inkosi yabantu, inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe, ngitsho lamaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula, ukuzinza lokuhlalisana kahle. Intaba idilikile sitsho njalo. Isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula, ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo umgcinile kweminyaka eminingi eposifike ikhulu. Lezi nsuku akubangaki abantu abafika 100 years. Ngalawo ubaba uJamisa, umthungameli we-CCC, ibandla labantu, ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula, senze imisebenzi emihle sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola. Kungani uZulu kangwalongwalo kwamajubana elale ngokuthula, size sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. eZimbabwe elizabambana lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lo World Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo ikakhulu uhlupho lwabantu abasebenzisa izidakamizwa. Umqondisi wenhlanganiso yabasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs, uNkosazana Tanya Tarumbwa, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esikhathini esiningi intatheli zindaba zigijimela ukuxothoza lokuthethisa abantu laba kulokuthi zikhulumisane labo kuhle zizwisise udubo lwabo.
In Zimbabwe, I feel like I'm a journalist and whether private or state media, they have a certain way of presenting information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention, their rehabilitation. So it's method of prevention only, which entail with abstinence, kuphela. Akukhulunywa nge-harm reduction, akuna ndlela ukuthi singakhuluma njani nabo ukuthi we teach them at least the language also that is used when describing people who use and inject drugs. It's offensive, and I don't think that there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe. So which you whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and then I would have talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because when they have the biggest impact, they can, you know, change how the public sees drug and substance use. So we took a look at this channel. It's a really fun look drug and substance use, not just the abstinence, but we have someone to rehab. And this is something that we're trying to get health practitioners to see, and we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perception line. This can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, to make sure which I want to have accurate evidence, and they know to these other different methods that can be used.
Hello, Nkosazana Tanya Tarumbwa, umqondisi wenhlanganiso yabantu abasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs. Kusenjalo, intatheli zindaba zona zithi zikhona ingxaki ezihlangana lazo ekulobeni kumbe ekuthapheni indaba zabantu abasebenzisa okudakayo. UNtungameli Nkomo uxoxe lentatheli zindaba yeStudio 7 uNokuthaba Dlamini.
Kule ndaba abadenzama ukuthi ngilandelele drug and substance abuse kuvikela iphelileyo kuleliyani ivikela phelayo yehluleka ngenxa yokuthi kusukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma labonozindaba ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyikutho ukuthi loba sisisi ukuthi udlule uchaphele usiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu yibo esivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi sizwe kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufike ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So lanxa sesibhala ukuthi kuze kube le action endabeni yona le yama-drugs for instance, kuba nzima ngenxa yokuthi bona abadlelebe le hlupho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma. Mina yilo ihlupho esengihlangane lalo ekuzameni ukubhala indaba leyi and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ukuthi kungaphela njani lona lolu hlupho sisaphezulu kuhulumende.
Loge ngu Nokutaba Dlamini intatheli izindaba yeStudio 7 obekhuluma leStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla le-ZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala. IFAS ithi ilogatsha oluphathisa intandane abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula abakhathazwa ludlakela kwezombusazwe ukwakha imigwaqo kanye lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnumzana Kudakashe Msakwa, umkhokheli we-Fuzz Trust, uthi baphakathi kwemizamo yokusungula ibhizimusi yokwethulwa kwembiko e-telecoms kanye lomtshina ophose ufane lowe WhatsApp, ngoba injongo yokusekela ibandla elibusayo ngeyokuthi bafinyelele inhlelo zalo zentuthuko. Ulandule ukuthi ifazi iyethusela abantu nxa ikhankasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Munsaka lapho aqala ngokuchasisa ngomkhankaso wefazi kukhetho.
I-intimate voter contact strategy yiyo esiyenza yokwakhathesi. Leyo i-program isenza sikhampeni le-ZANU-PF sikhangele esingathi ngama first time voters noma ama virgin voters. Sikhangele njalo laba kade belahlekile, sibaphendusa ekhaya, sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini? Alethuseli abanye abangasilibo bebandla le-ZANU-PF njengoba siyibonile nje eminye imbiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Impiko enjalo akusoze iswelakale. Ungabona impiko enjalo iswelakala ukuthi asisebenzi. Ifazi yasebenza. Yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi 4200 ilizwe lonke. Kutsho ukuthi nge-constituency silabantu abangamajumi amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abethuseli bantu bayekhombisa abantu. So akula muntu ongayekhombisa esethusela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bafana lalaba esingathi ama watch tower behamba labe besiyajumayela. Umbeze becela information about umuntu. Akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukuriga, bebafuna ukwenza nathi. Ngiyama records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane lobani. Baqinisile nxa besithi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo istrategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso leyi Forever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa, njalo lokho elikwenzayo likutshela bani, engathi li-reporter kubani, njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo?
Mina yimi umongameli we-Forever Associates of Zimbabwe Trust. Ifazi ba-reporter kimi. So ngwalokho okweZANU-PF lathi siyakuthatha sikuhambise ku-commissariat department ebandla elibusa eleZANU-PF, ngoba siyi-affiliate yeZANU-PF. Siyancedisa nje iZANU-PF, asiyiZANU-PF kodwa sincedisa iZANU-PF. I-organization esayiqala singabatsha, sisesikolo eseSolus University singama-students. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo. Abatsha bengakhangeleli kuphela ukungena imisebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sathi siregister i-trust ngo-2010, ngomnyaka ophelileyo sakubana kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelela ukuthi ibe yi-group of companies. Kumele sibe lehlombe elebandla elibusayo, ngoba siyabona kule nhlanganiso eziningi ezifana nalezethu eziphusha i-regime change. thina zathi sifuna iregime continuity. Ngokufuna iregime continuity zathi kungcono lathi sibe kuground njengetrust. Xa sikukampenela ibandla elibusayo sikampenele ubaba omnankabo ukuthi ewine ama-election ka-2023. Engawina ama-election kwenza amakampani esifunukuwaqalisa ephumelele. Ingathe ngutshele kathesi ukubana sesiregiste i-telecoms company eyabe ikompyutha labo iConnect, njalo sesilama application okumele compete labo WhatsApp. Actually angcono kule WhatsApp. Silelinye ihlombe lethu esilikhayileyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu zengokuncedisa abantu abadubekayo lo minye imisebenzi etshiyeneyo eyenziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness, ama-anti-drugs campaign esiwayenzayo, ukulungisa imigwaqo esikwenzayo, ukuyakhela izindlu laba ababe bephanjaniselwe ngama-cyclones, lama-political violence siyancedisa, intandane siyancedisa eziningi kakhulu elizweni. Yikho esiyikho khona as Forever Sources Zimbabwe Trust.
Alo ke ngumnumzana Khudakwashe Mavula Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe, njalo ukhangelelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla lezanu PF. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eKalonga esiyabuwa eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu. Asambeni
madoda siyovota. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba akwele Uganda alendaba yokuthi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Charles Engola udutshulwe ngunogada wakhe wafa. Lanxa isizathu singaziwa, ezinye intatheli zindaba zithi uEngola ubephikisana ngodaba lweholo lesotsha elibelimlinda elimdubule lalo lazidubula lafa. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isakhamuzi seNyamani Lovu uMthokozi Sidube utshaye wabulala umkakhe uPriska Chuma ngoba ephuze ukufika endlini. Amapholisa ayibikwa edinga uDube osecatshile engaziwa ukuthi ungaphi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7 linjani? Siyaphila thina. Angazi kumbenza zwakala, bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni shua shua. Sokuqalisa ukuthi sokusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplani yokuthi abakuplana ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi uMagalela uMafasipandala yeka soNdebele. Abanye ngabathi uMqondisela lishona. Abanye ngabathi uJoshua umfana kaNkomo lo usibangilizwe idoti doti doti. Mathakithi, mathakithi, mathakithi. AmaNdebele umbuso asuke safa sawuthola nxasile ingqondo zone zezi. Asuke safa sawuthola. Hayi, yeke safa sawuthola. Umbuso yabantu nababambeneyo. Awuye abantu nabathukana ngalindlela shwaya. AmaNdebele abukeke ubekeli ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shuwa amaNdebele. Hayi, nganikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebe ukuthi into embizonganayisilo.
Ye, sanibona uStudio 7 njani mthakazi wonke jikelele. Abulisa la umncedisi Ndlovu seSouth Africa. Angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi obulelayo. Ngisibonge maqhawe, sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi. Nangabona uyozibona. Kube nama sengize ngifisa ukuthi kube namambuka la kithi abona. Yabo, sibonge. Sokuzoduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule. Nanaba nje abenze ngathi ababoni, bayibhekile nje lento le, ingaphela amandla bafowethu. Singaphela amandla. Singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa naso zibuse. Dabuza ututhole inja thina abantu abangakathi sesemazwe sesozama amadlela ngcono kodwa kithi kumthwakazi kunomnotho wonke kodwa ube khona abantu abalokho izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bengcindezele into yakithi abantu abalabo belegawule walawa labona labo mafa abazemaphathini esishona avula ukuncindezela nje into yakithi ababona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu viva amarapi viva
kum 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 shelele ayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ma criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government liya ubahleka ukuthi kanti vele lokwana sokwapha lifuna kukwenza njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yake lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuyiphi as long engekho ku ruling party yekela abantu laba ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ubusuyahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukho utshelwe ngubani konoku anti wena ukho phakathi ungabe uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelaye nalo iphathi yabo kuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho kudingi wena qhubeka ulapho khona unga lingi ukriticize opposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje kuthiwa khona ngele workers day ngibona ngathi mina ngiqathanisa lelanga loku lama election lalelanga lekuyafanana nje lelanga lika December ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endulo emuva sasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi yathola kokuqanda yawenza khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uzuthola uhlala emzini wakho hlambda inxa futhi awusuzibe le stress many headache ngoba uyalokhu usemsebenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje ekho ngithi kwangizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngisithi ngizwela ama-youth mina ngizwa ngikhala khona ama-youth la azaze ekhokhobe ehamba ngendondolo bengakwathi khuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimaphe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlanda igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi nkani sibili nyala abakhuleke bencinga unkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxa ehlehla umbe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekuholise hayi bakithi asenzeni asintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizwile le ndoda abantu ngu-Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzwile impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhuluma ekhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa, ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho, kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithe busayo, kodwa alibanikezi imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu lawa elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi? Mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule, umgwaqo lowu ohamba ngawo seliwulungisile gawule? Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi liwulungisile gawule? Yindlela elilungisa ngayo imigwaqo lokho elizitshaya isifuba ngakho gawule? Njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo, iyabe ingabayenzela ifavor ngendlela onokuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor. Akulona iqinisa lelo gawule.
Mayuyu Zulukandaba lawo ke ngamazwi enu eliwathumele sawadlala ezolo siwaphindela namhlanje kuliphutha asenzanga ngabomo. Qhubekani lithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsakazo we-CNN ukhangelelwe ukusakaza uhlelo lwengxoxo lowayengumongameli umnumzana Donald Trump i-town hall, lapho azethula imbiko yakhe ephathelane lokuncintisa kukhetho lokunye. Ingcwethi zithi ukuphuma emsakazweni we-CNN kutshengisa ukuba uTrump lomkhankaso wakhe bafuna ukukhumisana umlotha labezindaba. Ngambe amathuba kaTrump okuthi anqobe kukhetho anganani? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala, sizobabona besiba baningi be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24, and all they did was wanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda, bekwenza futhi khona lokho. Ukuthi waye benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engayisiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi, ngoba abantu vele uTrump abamfuni, ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye ukhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama-top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese kusiza uDeSantis, I think bese kusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama-primaries awama-Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lise makhosi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo I'm sure ukuthi elinye la khona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a contest. Kodwa in the meantime ama Republicans ibase yabo iloke ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama challengers la, especially DeSantis ungathi nguye ngathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba unite on one candidate is a challenge Trump. Hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama 20 something.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.